So kuyizika desendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyamemetheka igciwane le-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Okulabanye abantu abakhala ngendlala, kube khona njalo abanye abakhala ngemfundo yabantwana.
Umumo wesikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa sithi imithethwandaba isisezandleni zebandla leZANU-PF ongani selidlelana le-MDCT.
Abafuna ukungitshela ukuthi iZANU le somehow has reasonable cause. Ukuthi iZANU le somehow has reformed. Today isikhokhelwa ngumnangagwa. Angikhulumi labantu abanjalo mina.
Kodwa baya kufika abakubandla leZANU-PF laku-MDCT.
So ukuthi ukutshela onke lo kumbone wenza nje. Ivele into yabo vele babehave njalo when they are putting a tight corner. Base befakwe eponeni sebeshizelwe eponeni ngama-tantrums nje lawo abawenzayo.
Baqhubekela phambili abantu kwele Melika betshengisela emigoqweni kulandela ukubulawa komuntu onsundu lipolisa elimhlophe. Sizalethulela ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abafika phose amakhulu amabili 174 sebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Phakathi kwenani leli sokulabafika phose amathumi amathathu 29 asebesilile. Kulabane esababulawa umkhuhlane lo umemetheka emhlabeni wonke jikelele osokulabantu abedlula izigidi eziyisithupha 6,095,260 asebegule i-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi kunani leli sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu lasikhombisa 369,789 ababulawa ngumkhuhlane lo. Kule Melika osokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 103,000 kunabantu abedlula isigidi lengxenye 1,771,000 asebebanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kunengi njalo okwenzakala eZimbabwe. Obekumele umongameli Emmerson Mnangagwa abikele uZulu ngesimo sohlelo lolu oluqhutshwa kungela suku lokuthi luzamiswa nini. Sokwedlule amaviki amabili uMnangagwa wabika ukuthi luzahlolisiswa ngokuya kwesikhathi. Luqhubekela phambili uhlelo lokuvalela abantu ezindlini kulabanye abakhala ngezifundo zabantwana. Kulabanye njalo abathi akubonakali ukwenziwa nguhulumende. Bakhona abathi luqhutshwa ngemfanelo uhlelo lolu okumele lungamiswa nguhulumende owathi uzaluhlolisisa kungadlula amaviki amabili sonke isikhathi. Omunye oncoma uhlelo lolu ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF othi abantu besaba abavela kwamanye amazwe.
Thina kakhulu sifuna ukuthi i-lockdown le ngabe iyaqhubekela phambili, kodwa iqhubekela phambili ibe le ndlela sizokuthi abantu ababuyayo ngapha abatholakalayo bayihlolwa ukuthi abigcikwana kabalekho lanxa bafohlileyo bethole ukuthi gcikane kabalalo ukuze bangene phakathi kwabanye baphile. Singasho ukuthi abantu siyabazwisa ubuhlungu bayahlukuluzwa, kungumumo nalo esiphakathi kwakuze kusinde phela imiphefumulo le ngendlela ebalulekileyo.
Ugawule uthi izikolo akumelanga zivulwe ngesiphangiphangi.
Nxa umongameli engayenza khonokho aqhubele phambili i-lockdown le njalo lezikolo ziyale lokhu zivaliwe, ngoba kulanto esiyijakileyo ukuthi izikolo zivulwe. Izikolo azijakwanga ukuthi zivulwe ngoba umumo lo mubi kakhulu. Umumo wesikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo owenhlanganiso yebhethu likaZulu othi akucaci okwenziwa nguhulumende okwamanje.
Yabona abantu ababuyayo kuyathiwa baba bayafohla, yikho ama-numbers ethu seqansini. So mbona ngazathi umbuzo yokuthi bafohla njani, either indlala. So okuzinto kwethu kuyahlupha ngoba lakathesa akunanto ephumayo. Khathesi kuyathiwa izinto zicatshile, ama-tenders anganaphiwe laba abaseduzane lababusayo. So mbona ngazathi into yethu yonke lockdown ayiphumi kahle, ngoba kwathiwa abantu bazancediswa akula muntu osencedisiwe. So mbona ngazathi akulanto vele konke ungazuthi abantu abahlali uthi bephume yafana na vele bazakufa
uthi kungaba lokugedla kwamazinyo izikolo zingavulwa
okulusizi ukuthi izikolo abantwana ngaze ukuthi ababuye lezikolo imilizwe linje mina ngibona ngazathi uhlupho ukuthi abantwana basuke ezimulini so bazathelelana umkhuhlane kodwa avela aku uhlupho lwethu lukhulu kulalo kanti esikucabangayo ngoba laba abaphetheyo indlela abayicabangayo kwenza imali ngohlupho so ungazi ukuthi abantwana besikolo kungathi umkhuhlane usuvukile wabakhona akulandlela abantwana bona laba abazancediseka ngayo so ngibona ngazathi kufuze sivume ukuthi intando kamlimu
umbalisi unkosikazi noMathemba Ncube uyakusekela lokhu
izikolo azimelanga zivulwe khathesi ngoba igcikwane leli limemetheka kakhulu ngesikhathi somqando njalo kuzaba nzima ukuthi abafundi begcine i-social distance ezindlini zokufundela
uthi ababalisi abazilutho ngokuhlola abantwana
ababalisi bafundela ukubalisa kodwa kabakwazi okuningi ngezempilakahle so abantwana babebemelelwe bekhangelwe bechekhwa nge-thermometer umbalisi kambulo olwazi olukhulu kakhulu ngama-thermometer njalo uteacher uvele wafundiswa yena uphelithi afundise kodwa lokho ezempilakahle ambone ngangithiwa ababalisi kuzabathwalisa nzima njalo uthi abantwana bazaphiwa izindlu eziningi zokufundela zizavela ngaphi yona ifenitsha njengoba vele kade super khathesi kungela ukuthi abantwana bamele befunde bechiyelana izikhala nxa sothiwa izikolo zivulwe bazayithatha ngaphi ifenitsha ukuthi behlale bevule i-distance enjalo
umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi kunenge okumele kulungiswe kungakavulwa isikolo
ukuthi azavula ninike la ekakwazi uhulumende njalo kakucindezele njengento esobala ulokhu efanisela ethi zizavulwa nxa izikolo sezithe zalungiswa nxa izikolo sezithe zaphiwa amandla okuthi zamukele abafundi ngempilakahle ngaleyo ndlela ke thinayo siyabonga ukuthi uhulumende usilalele ngalokho kathi simtshela khona lamhlanje ke inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iyatsho futhi ukuthi ababalisi babangethuki njalo bangacabangela ukuthi bangaya ezikolweni kungakalungiswa ngezempilo lokuvikeleka kwempilo yabo kanti abafundi njalo bangakhuthali ukubuyela ezikolweni bengakungakalungiselwa ngezempilo yabo
umabhalane wohlangothi lukahulumende olwezemfundo unkosikazi Thumisang Thabela uthi akukabekwa usuku lokuvulwa kwesikolo uthi umphathintambo wezemfundo uzawethula umbiko ukuvulwa kwezikolo eZimbabwe hathi lokho kwethulwa ngabantu ebulenjini bokuxhumana umthethendaba usanda kwethula ukuthi umanyano we-MDC Alliance akumelanga uvimbe ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Khuphe ukuthi lixotshe amalunga e-MDC Alliance edalela epalamende umakhuphe labanye bakhe basanda kuxotsha edalela epalamende unkosazana Thabetha Khumalo unkosazana Lilian Timbios umnumzana Charleston Wende lomnumzana Prosper Mutseyami ababekhethwe nguzulu ngomnyaka ka-2018 bengaphansi komanyano we-MDC Alliance I-Supreme Court yethula isinqumo esithi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngakho kumele kwenziwe umhlangano omkhulu wokukhetha ozangena esikhundleni sikaMoyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngomnyaka ka-2018 ukuze sihlaziye okuxokozela kumanyano we-MDC Alliance lebandla le-MDCT sixhume uDkt Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Dan Moyo okubandla elikhokhelwa ngumakhuphe lomnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uSibanda usungula lingxoxo
akuzwakali ukuthi okwinto kwangikhona kuxhanyandwa kusiya ngaphi njalo kujongeni okusegcekeni yukuthi kuyadlalwa ngamadobhe nje awezanu lawa kodwa kuqakathekileyo okufanele uZulu akwazi ukuthi uPresident Chamisa upressa on alungiselele ukuthi uZulu weZimbabwe athole ingqubekela phambili njalo abantu beZimbabwe bakhokhelwe kumbe bamelelwe eParliament la kwezinye izinhlangothi ngabantu ababezikhethele bona abasuke ebantwini akalanda akusindaba yezikhundla leyi yindaba kuphele ukuthi kufanele kwenziwe umsebenzi omhle njalo eZimbabwe fanele ukubekela phambili. Khonoko yikho kuzaqhubeka kusenziwa njalo iphala president Jamisa abe mikhona uzale ezabe uzala emilapho. Phela ikhothi ngakuthathela nje lokhu zeni izani ngazama ukuthatha lokhu lalukhyana. Ayisozithatha inhliziyo zabantu.
Yes, cela ubambe khonapho ke isibanda simise ubaba uDan Moyo. Khonapho baba Moyo sizokuthola kukhona konke sokwenziwe. Wena ungathini nesinqumo somthethandaba?
Hawu, kuyajabulisa kakhulu lokhu esikuzwayo. Okuhlekisayo yilokhu okukhulunywa ngudokotela Sibanda ukuthi amakhosi akhetha izana. Yethu bona yibo abahamba emakhosi lesiyo aphila i-decision eyayenziwa yi-High Court last year. I-High Court yasungula kudala lokhu ukuthi uChamisa vele ongamelanga vele azabe ngu-acting president. Ukuthi wafika njani lapho vele according to i-constitution ye-MDC kuyisimanga ngoba into vele eyaphomba ukwenzeka from thin air. And then after the esetsheliwe ukuthi hayi wena constitutionally you are not an MDC vice president and you had no right to usurp powers. Abesejika kathi hayi because makhothi zani, that's why lisenza njalo. Kuyahlekisa lokhu, especially when it comes from umuntu oliloya oligqwetha. Nabantu abafundileyo kakhulu abayiba mam-advisor, angazi ukuthi bam-advisor ngayiphi indlela ngoba put after court case. They are just losing because they seem not to understand umthetho. I-constitution yabo okumele ukuthi yiwe ngabe iyalandelwa. Bazothini manje mase bebusilizwe. Isho ukuthi okwamgabe lokuyani okwakusenziwa umgabe kuyabe sokungamandlwane ke mase kungene kuwe.
Ye, wothi ke ngenye kubaba ubaba uJuma, uJoseph Juma okubandla lezamphepho. Baba Golide, lapha kuthiwa ke kule sandla semfene lapha.
Kanti izami ingena ngabe mbana ngibakhorete kuhle futhi khonapho. Point of correction yami yikuthi kona bengathi izani leyo kuthiwa yizanu p f ngoba ibambanisa i-p f zaphu nezanu uJongwe kube sesiba yizanu p f yilo ibandla elikhona. Bese ngisithi mina ngithrowe umbuzo ngijikele umbuzo futhi kubaba uNkululeko uBrahim lapho kanti emalangeni lapha kube lo kunye futhi okuphumile emthethandabeni kumisa i-MDCT ekhokhelwa kumama uMakhuphe ukuthi kona bephiwe i-$7.something million leyana e-parliament. Ba uqakezela izandla kakhulu bathi hawu amakhodi nangu asiyenza into enhle. Namhlanje kulale i-ruling kumbe sithi khona umusho ofakwe umthethwandaba namhlanje ubatshela ngokunye sebesithi hhayi ikhodi isingezanu p f. Pho ke okuyikho yikuphi ngoba phela nxa into ikhulunywe kufavor yabo kumbe sithi ehlangothini lwabo bayeqabaqakeze betshaya ingquzu kube mnandi kube njani. Nxa kungasihambanga kuhle kibo sebepointela izanu beyo singena ngaphi. Udaba lolo mina bembona nganto kona aludlale phakathi kwakhe ubaba uNkululeko nobaba uDan ngoba yibo abahambisana emthethwandaba. Izanu beyo sasihlalele sikuma-terrace sinjengalaba abasapotayo sikhangele inguqu idlala. Asikho thina phakathi laphana so singafakwa thina phakathi njengezanu p f.
Abaqedelane
khonaphana bona bebodwa njengoba kuyi-MDC Alliance engasiyo party. Iparty esiyaziyo i-MDCT yesiyaziyo eyavela kubaba uTswakirayo yikho esikwaziyo. Lokwani kwe-alliance yakwazi ona kwabuya amaphathi amaningi kule p d p ekabithi kule loyani i-MDC 2000 ngiyabona ekajobs khala kusobeya le-MDC green ekababa u-Welshman yikho okwafuma kona i-alliance leyo. Iparty esiyaziyo thina iparty eka-MDC t ekababa uTswakirayo emele ngabe vele kuhle kuhle ikhokhelwe
ngumamakhulukubani
sina sikukhangele ngabadlale khona ngalo intsoro zabo bengasifaki thina njengezanu p f phakathi.
Ye baba Sanda,
wazi ukuthi Gibbs udibona khona ukuthi sokwamfaka labantu bezana abangu-2-1 ngabe la mudinga omunye we-MDC Alliance abangu-2 kwenzela ukuthi kube because now they have double time and baqamba amanga abanxa beqamba amanga kulula kakhulu ukuthi bamemetheke besiya ngale. Akuthi ke ngikhulume labo bobabili mina ngingumntwana wasemathebeleland ngibe lomnyama wokuzalwa ngesikhathi seGugulahundi. ngithengizala ngesikhathi kugura unde ngubone kusenzakala ukuthi mina ngabona uanti bami bethathwa ngamasosha besiyahlukumezwa egangeni. Ngiyakhumbula lami ngikhonjelwa ngompopo wakhe 847 ngoba ubhudu wengiqhuba ebhareni. Kwathiwa elizweni leZimbabwe umthetho lapha ngokuthi umgabe ngiyedwa ongaqhutshwa ebhareni. Now izanu lebi senza lokho ngaleso sikhathi lokhinye mahlabezulu. Izanu le eya bulala lookout masuku lokhinye mahlabezulu. Izanu le siqeda abantu kusukela ngo 1980 kuze kufike namhlanje. Patrick Nabanyama labanye singababala oyitayi Damara lokhinye njalo imithetho yayo lokhinye lamakhotha lokhemanye lokhu kusetshenzwa ngendlela efanayo mhlawumbe sithi sokusuke kwaba zimanyana angazi ukuthi mina namhlanje ngingazibona ngizikhangela njengomuntu obenengxoxo ngixoxa labantu abafuna ukungitshela ukuthi in their right minds abafuna ukungitshela ukuthi izanu le somehow has reasonable courts ukuthi izanu le somehow has reformed today isikhokhelwa ngumnangagwa ya angikhulume labantu abanjalo mina I want to engage ngifuna ukuthi ngikhulume labantu abafaka ihumanity yethu phambili kwethu hayikho abafuna ukuthaba ngoba kuyathabeka ukukhuluma ngoba sine opportunity mina lo ama life today ngoba ama social athe ifuna ukungibulala ngenelisi ukukhuluma isishona ngile 5-6 years ama social abe khokhela ngumnangagwa lo elikhuluma ngayo bese ngitshela ukuthi namhlanje somehow I don't have brains simply because I don't admit angivumi ukuthi izano le lokhu ngiyababulali uzamthola ngapha umuntu ezimabho nozela nje lomakhupho osekhamba ephela around lo mlangako uzamthola ngapha yikho kathesi lo mfowethu wezano uyamuzwa ukuthi uthini uthi yena iMDC ayifunayo iMDC ekhokhelwa ngumakhupho wabona abantu bezimabho bayakwazi lokhu mani awangeke bamoshele isikhathi sabo yizinto ezifana lalezi amadophe lawo and who cares ukuthi amakhotela athini uba nendaba lakho okulendaba ikho lokhu ukuthi abantu balabakhokheli bawazi ukuthi kabalandela umnangagwa and ikho lapho esikhona la uzaphikisana lezenzo zami hamba uye buyale 2 million votes wathi ngikwehlisele man hamba uyebuyale 1 million
yeah alright
and then after that ukhambe uyebuyale abantu bonke abakithi ababulawa izanu labo umnangagwa do that
yeah siyakuzwa siphanda uthi sibese ubaba umoya
awumangalisi gifts imodus operandi yabo laba ba so ukuthukuthela konke lokhu umbone kwenza nje ivele into yabo vele ba behave njalo when they are put in a tight corner manje bepakwe opponents befithizelwe opponents ngama tantrums nje lawa abawenzayo nje ngamandlwane nje ukwenziwa singane lokhu makuthi ukukhathlela isithwale sibe ngumamakhe senhlabathi abese throw ama tantrum afana nalazo wabona umkhululeko iqiniso ukuthi 2.6 million le yakhuluma ngayo was because ama resources ayifanele ukuthi aye epartini and remember abantu abavoteli MDCT bavotela MDC ekatswangirayo even ngama lies ngamanga babewatshelile so ukusela akudefendeki mfowethu
lapha besixoxa lo dokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa umnumzana Danny Moyo okubandla elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Joseph Juma okubandla lezanu PF. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 laku 15460 kilohertz short wave. Singangeni kusigaba esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubekela phambili ukutshengisela kwabantu emigoqweni kwele Melika osekucelwe amasosha ukuthi angenele kwezinye izabelo kulandela ukubulawa kabuhlungu komuntu onsundu uGeorge Floyd eMinneapolis. Abansundu abazonde okumangalisayo sebephathisana labanye abamhlophe abazonde kabuhlungu ngenxa yokuthi bathi kulobandlululo kwele Melika. Sokubhidlizwe izakhiwo endaweni eziningi. Sokubulewe njalo ipolisa kwezinye indawo. Abasekela obandlululo labo sebengenele kudaba lolu. Umongameli Donald Trump uthi kumele izabelo zisebenzise ibutho ukwenzela ukumisa okwenzakalayo. Kulabanye abatshengisele esigodlweni sikamongameli abagijimisane lamapolisa izolo kusihlwa. Wabulele uFloyd usebotshiwe wethiswa icala lokubulala umuntu mahlayana. Uyabimetheka umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Kulabanye abantu abacabanga ukuthi umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa ungavinjwanga ngemfanelo. Siyaxolisa ukuthi lamhlanje asenelisi ukulethulela uhlelo lwezamasiko. Salethulela okujulileyo ngezelifa ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, mthokozo muhle zimpapo muhle. Kudibana nokuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Wobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus, sixoxa lo perseverance nyathi owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Perseverance, ngiyakwamukela kuhlelo. Yini umbono wenu njengenhlanganiso mayelana ngokukhuphuka kwenani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus elizweni?
Umbono wethu njengenhlanganiso kubangelwa ikakhulu isimo somnotho ukuthi abantu bayazisebenza. Ngakho ke abantu bayaphula lo mthetho we-lockdown ukwenzela ukuthi bakwanise ukunakekela izimuli zabo. Njalo sananzelela ukuthi kuba lokubuthana kakhulu kwabantu ezindaweni kuma-line awezuku kwamabhasi everywhere kuyalayinwa, ukulayinela ukungena ema-supermarket, ukulayinela yonke into eZimbabwe nje ikulayina. So khona lokho kubangela ukuthi kungabi le-social distance.
Kulabo dokotela abasebebanjwe ngalo mkhuhlane abasebenza empilo hospital, uZulu kobulawayo ukuthatha njani lokho?
Thina sithi kuma doctors lawo labo mongikazi kubuhlungu ngoba yibo abayamukela izigulane, njalo yibo futhi abasengozini enkulu kakhulu. Sananzelela ukuthi akula ezibhedlela i-protective clothing eyeneleyo ebayenelisayo ukuthi bakwanise ukwenza imisebenzi yabo.
Njengenhlanganiso kukhona elikwenzayo na okujonge ukufundisa abantu abakobulawayo okunengi mayelana ngalo mkhuhlane?
Siyazama kakhulu ukuthi sifundisa izakhamizi ngalo mkhuhlane kuma ward ngama ward wonke nje angu 29 akobulawayo. Bakhona ama members awe executive, akhona ama flyers nama posters asethe afakwa okufundisa izakhamizi ngalo mkhuhlane. Njalo silawa ama masks sithe sanikeza izakhamizi. Yebo, angeke kwenela wonke umuntu, kodwa akhona ama masks sithe sanikeza izakhamizi ubana lawo asikeleke emkhuhlaneni lo osuthe wamemetheka.
Uhulumende ushilo ngempela ukuthi ukhangelele ukuvula izikolo kulesikhathi ilizwe lilokhe lilwisana ngalo mkhuhlane we-coronavirus. Njengenhlanganiso likubona njani lokho?
Sikubona lathi kufanele ukuthi kulandelwe imithetho eyabe ikhulunyiwe nguhulumende. Besifisa njengenhlanganiso ukuthi kungabi labantu oro izakhamizi ezingabanjwa umkhuhlane lowo ngesikhathi sokuvulwa kwezikolo. Njalo ezikolo sifisa ukuthi ngabe kathatha wonke ama-measures okuvikela abantwana.
Hayi, sekuzuyile perseverance qiba ingxoxo yethu.
Siyafisa, siyacela kakhulu ubani uhulumende ancedise uku-enforce ama-laws ikakhulu we-social distance. Siyananzelela ukuthi nxa abantu bemelela amabhasi awezuku akula social distance. Sese singenela-ke kuhlelo elokuncedisa abaswelayo ngokudla ngalesi sikhathi. Uhulumende angenele kulaba abaswelayo ku-food aid. Njalo sikhangelele ukuthi ezibhedlela uhulumende la ungenele unikeze omongikazi lamadokotela impahla zokugqoka ekuvikeleni umkhuhlane lo we-COVID. Ngiyabonga kakhulu.
Sithanda ukubonga uPerseverance Nyathi ngokungena kuhlelo. Mthokozo muhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sizohlangana ngolwesibili uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana nami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Sizohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 olivalelisayo ngenjabulo. Ikama lami ngu-Mike Wobe. Mthokozo muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sonke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungamili Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lanamhlanje uSishwa, njalo ngiyabingelela abalaleli umkhola libe lelanga leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngibala kuJobe ichapter ka-21 verse ka-7 kusiya ku-9. UJobe uthi yena, ababi baphilelani babe badala, babe lamandla amakhulu na, abantwana babo bahlale kuhle besekhona, lenzalo yabo phambi kwabo, imizi yabo kayikwesaba loswazi lukaNkulunkulu kalubatshaye. Ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi esikhathini esiningi nxa sikhangele abantu abangalandaba loNkulunkulu kumbe ngathi abenza lobucuku kwabanye abantu ababe besenza izinto ezimbi lathi sibakhangele, kuyabe kungani bayaphumelela empilweni, ikanti labo abalandela uNkulunkulu lomthetho wakhe kungani kabaphumeleli? Ungakhangela isikhathi esiningi abantu ababe bengani bampofu yibo ababe bemthanda uNkulunkulu, kodwa kulabana ababe bengani bahlakaniphi kwelonke umuntu, besenza izinto ezimbi, behlukuluza wonke umuntu, abantu bethi besifisa ukuthi ngabe lonyaka ingcomuntu lo yedlula kodwa umbono lohle khona. Yikho lapho uJobe ayekhuluma ngakho ukuthi kathi uNkulunkulu yindaba abantu laba ubayekela. Ngathi lapha nxa sikhangela uJobe wayezibuza imibuzo ebuzwa ngumuntu wonke ophilayo, imibuzo ebuya engqondweni yakhe ukuthi kadade umuntu lo wenzinto enje shuwa, uNkulunkulu kade umekelelani, indaba ungahle umtshaye ngombane kuhle kube rawani. Ngifuna sinanzelele ukuthi okokuqala uNkulunkulu ulendlela zakhe ayenza ngazo izinto, njalo uNkulunkulu uyabe beke izinto wazihlela ngendlela yakhe. Singananzelela umpostori uPaulu, ngabe singathi uNkulunkulu wahle wamtshaya ngombane engaphenduki, ngabe kathesi asila umpostori uPaulu owatshumayela ibandla? Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uyabe lesineke engxenye umuntu yena lowo mubi angaphenduka abuye kuye uNkulunkulu. UNkulunkulu uyabe emnika ithuba lowo muntu. Ikanti njalo uNkulunkulu uyabeka isikhathi sakhe esokuthi nxa esenike umuntu amathuba amaningi ukuze umuntu lo aphenduke, uNkulunkulu uyabeka isikhathi sakhe esizayenza ukuthi lowo mubi abone laye uswazi lukaNkulunkulu. UNkulunkulu asusa ukumvikela kwakhe, ukumbiyela kwakhe emvikela. Ngakho kwesibili njalo kumele sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu isikhathi sakhe aso sikhathi sethu, uyabe ehlele izinto ngendlela yakhe ngenxa yokuthi yena wazi yonke into. Izwi likaNkulunkulu lithi wazi isiphetho sento, into yakhona ingaqalisi. Ngakho nxa into isiqalisile uNkulunkulu uyabe sazi isiphetho sakhona. Thina esiyabe siphakathi laphakathi esingasazi isiphetho, kuyabe kulokhu kusihlupha ukuthi hawu kade indaba uNkulunkulu engenzi lutho. Okwesithathu ngifuna ukuthi wena kumele ume lapho uNkulunkulu athe ume khona. Nxa sikhangela uJobe kazangathuke uNkulunkulu, kazange aphenduke ayenze enye into, wama lapho uNkulunkulu ayembeke khona. Simbona elahlekelwa imuli yakhe, simbona elahlekelwa imfuyo yakhe, simbona eqalisa ukugula esiba lezilonda. Abangani bakhe besithi labane besithuka uNkulunkulu, kodwa kazange akwenze lokho. Ungabotheda lapho mekhona ngenxa yokuthi sokubuye ubunzima. Umbucabanga ukuthi laba babe bazaphumelela? Abasoze baphumelele. UNkulunkulu ukubekile ukuthi abantu bakhe uyabavikela, abantu bakhe uyabanakekela. Lawe ke ngithi kuwe namhlanje, mana lapho uNkulunkulu akubizele khona.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abantu bakho abazwile izwi, sikhulula amandla kamoya engcwele okubaqinisa laba sebebuthakathaka, baqinise uNkulunkulu, banike amandla amatsha, philisa laba abangezwa kuhle. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje. Olivalisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.